Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ulambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 24 kuMabasa 2022 ngoKeith Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Asekuzinga eliphezulu amalungiselelo ombukiso weZimbabwe International Trade Fair. Badla amalahle abantu kweSouth Africa abathi sokumele abantu bokuza bephume bedele kulelo lizwe.
Abashaye phansi sizawukola apha eSouth Africa. Ayikho into abayizeleyo abazomosha lonke lizwe.
Baningi kakhulu abathi abantu bokuza bathwalise nzima izizalwane zakweSouth Africa.
Abafowethu abathathi into zawo babuyele emuva. Maybe isimo mangabe sesikhalme down. Ama problem akhona ukusolve azokhona ukuthi babuye back ke ngokomthetho
kodwa abanye abadabuka eZimbabwe bathi izigebengu ngabantu abangamahlongandlebe athi abadabuka eZimbabwe kuphela
ubugebenga buhlangana abantu baseZimbabwe nabantu baseSouth Africa akukho umuntu waseZimbabwe oze la ephethe isibhamu
utshayo kabuhlungu ngamapolice umsekelo weqembu eHighlanders Football Club salutshulela ezamasiko ezabatsha lezokhulo lwesikristu zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulolu sakazo. Asekuzinga eliphezulu amalungiselelo ombukiso weZimbabwe International Trade Fair oqala ngolwesibili koBulawayo. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Amahotela lezinye indawo okuhlala khona abantu ngesikhathi kusenziwa umbukiso we-ZATF asegcwele njalo sokulungiswe kahle endaweni okuzabukiswa impahla etshiyeneyo kulamankampani ezwekazi le-Afrika lezinye indawo zomhlaba adlula amakhulu amahlanu azabukisa impahla lonyaka e-ZATF. Umnumzana Nicholas Ndebele, umqondisi wenkampani ye-ZATF, uchaza kabanzi ngombukiso lo.
Ngiyathokoza njenge-ZATF company ukwamukela i-ZATF ababukisi osomabhizinisi abathiyene abazobukisa kulo mbukiso omkhulu we-ZATF. Sikhanda njalo unanzelela ukujabula okuvezwe ngababuzobukisa bekuveza lokhu ngokulungiselela izindawo zabo zokubukisela. Lokhu kukhokhela laba abavela ngaphandle kwelizwe asebeqalisileyo ukufika njalo labo betshengisa ukujabula ukuthokoza ukukhathazelela ukuba lapha eZimbabwe International Exhibition Centre. Sithanda njalo ukuthi sisitsho ukuthi lo nyaka kuzawuba umbukiso omkhulu.
UNdebele uphinde wathi bangezelele indawo lapho okuzabe kubukiswa khona.
Nxa unanzelele ukuhambahambeni kwakho ukuthi indawo zokubukisela sizengezelele nemakhi ezifakwe ngayo ngaphansi ukwenzela ukuthi khona sizama ukuthi wonke muntu kade efisa ukubukisa sizama ukuthi khona simnikeze indawo yokubukisela. So siyathokoza, siyakwamukela izethekeli zethu ababukisi eZimbabwe International Exhibition Centre.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Ben Moyo uthi kuhle ukuba iZATF yenzelwe koBulawayo loba nje kungasoze kuguqule isimo esibi somnotho welizwe.
iZATF yebo qathekile for Zimbabwe to show a case industry, but yiphi industry at least show case? Yebo siza invite omakhelwana ukuthi bebuye bezo display zabo izinto. Kodwa ziphi izinto ke sibe sezithengwa ngani ngoba iAO wethu umnotho kasilawo asazi bebona babona kuloku sincekula khona okusincedayo yini. Ama-stands ezeTTF adula kakhulu abantu abaningi abawenelisa.
Esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo inkosikazi Nokuthaba Shoko uthi abanamali yokusa abantwana ezeTTF.
ICT i-trade fees yakwazi ukuthi khona sibili kodwa imali yokuthi sihambise abantwana khona la silayo ngoba izikolo ziyavulwa kathesi kathesi.
Umnumzana Promise Mkhwananzi othakazelela ezombusazwe uthi umbukiso lo kawusoze uncede ngitsho lakancane eleZimbabwe.
Mina umbono wami ngendaba yeZimbabwe international trade fair ukuthi akulanto okuzayitshintsha empilweni zabantu okubuthana e trade fair besidla izimali bembukele ku internet kuthiwa ama councillors e Harare asuke lezigidi zemali bezongena ama workshop lokuhlala emahoteleni e trade fair leyo kulokuthi bathathe imali lezo bathuthukise isigaba lapho bavela khona.
Ilunga lebandla lezanu PF umnumzana Believe Gawule uthi ibandla lakhe lisembukisweni lo.
Ya lo nyaka embukisweni wa trade fair stand zezanu PF siyabe sinezinto eziningi kakhulu, siyabe sinonile sibili ngezinto eziningi kakhulu. Okokuqala mana ngisungule ngithi mina kong iregalia iyabe itholakala lapho, abafuna iregalia abafisa ukuthi bathole iregalia yeparty. Kulokunye ke umsebenzi emningi enziwa ngabomama, Women's League iyabitshengiswa lapho.
Umbukiso walonyaka owenziwa phansi kwesihloko esithi Rethink, Reimagine, Reinvent, Value Chains for Economic Development ugqitshwa ngensonto. Umongameli Emerson Tambo Zomnangagwa ukhangelele ukuba uzavula okusemthethweni umbukiso lo, ngoba umongameli Uhuru Kenyatta obecelwe ukuba ekwenze lokhu kasabuyi eZimbabwe kulandela ukubhubha kwaye ngumongameli wakwele Kenya Umuyi Mwai Kibaki. Ngimele iStudio 7 ikoBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Izizalwane zakule South Africa zithi sokumele abokuza abangala maphepha akhondileyo ukuhlala nokusebenza kule South Africa bephume bephele kulelo lizwe, ngoba umkhankaso we-Operation Dudula uqhubekela phambili ezabelweni ezijiyeneyo. Abadabuka eZimbabwe abahlala kulelo lizwe bathi bakunanzelela ukuba abasafunakali kwele South Africa. Abafisa ukuba abadabuka eZimbabwe bebuyele ekhaya, bakhoqela umnumzana Simthembile David Mphoswa.
Manje ngoku sebezomosha yonke into kuyimesi ngabo abantu balapha ngaphandle apha eSouth Africa, and yimesi into abayenzayo. Ke ngoku abezi kuba besiza abanye beza baza bazomosha lapha eSouth Africa. Inintsi imesi abayenzayo, imoto ziphuma ngeborder ziphuma phi nabo ziya kumazwe wabo. Inintsi imesi abayenzayo, sibonile nenye ivideo iyatrenda, I think was Botswana, iyababuyisa back eZimbabwe. Babuyiswa nge-truck njengabe sitbona bafuna iSouth Africa, I think babuyisele back. Why bengabi kela hlobo ezengalapha eSouth Africa? Because bafuna waste imali ze-government yaseSouth Africa ube nomnotho walapha ngoku ushokoxeka ngenxa yabo. Babashaye phansi, sizawukhola lapha eSouth Africa. Ayikho into abayizeleyo abazomosha lonke lizwe. Kwezinye i-country ezizabo eziza ngaphandle Uganda, ayikho le mesi bayenzayo noma Congo bayenza apha. Xa ujwana lapha koolive nalapha bakoTikTok, ayikho le mesi bayenzayo. Mabahambe babuye ngendlela erayithi, kubuye akufanele kumabuye. Bonke abangekho semthethweni abayibethe, noba bangathi napha eZimbabwe bakhona ama-South Africa. La ma-South Africa pha eZimbabwe ahleli ngokomthetho pha, awamoshi pha. Ayikho le nto bayenzayo bayenzayo bona belapha eSouth Africa.
Umphoswa uthi inhlanganiso ekhokhelwa ngumnumzana Nhlanhla Lux Dlamini esola okwenziwa ngabokuza iza kwenza izimanga kwele South Africa.
IDudula bazoyistopa even nomalema lo. Umalema sizawujonga i-2024 akho nto azayizuza.
Umnumzana Sifiso Khumalo omunye njalo osola okwenziwa ngabantu bokuza uthi uzisa usizi okwehlela odabuka eZimbabwe u-Elvis Nyathi e-Deep Sloot. Loba nje ukhanya engani kabulawanga yilapho abakumkhankaso we-Operation Dudula. Ukhumalo uthi sesifikile isikhathi sokuthi abokuza babuyele abadabuka khona.
Ngicela nje ukuxwayisa kakhulu kubafowethu laba ngaphandle baseZimbabwe, ake ngiqonde nje kubona. Bafowethu, into eyenzeke kubhuti lo u-Elvis Nyathi is very painful. Akekho umuntu ongayimukela into leyo. So ake sithayini ukavota. Ngokwami ukubheka, abafowethu abathatha into zawo babuyele emuva. Maybe isimo mangabe sesikhalme down, ama-problem akhona ukusolve, azokhona ukuthi babuye back-ke ngokomthetho. Because manje uma bengathi bayaqhubeka bayahlala ngenkani ngokwami ukubheka sizokhala ungidlula lokho esiqhalile. So please bafowethu, cela nikhuzanene nalabo abanye abangena kuma social network ba comment ngendlela engekho right. Still basaniphushela entweni ezirongo because these people baba neenga the way abacomplaina abacommenta ngakhona. So please guys, ningaba kwethu, let's stop ukwenza izinto ezirongo. Size sibone izinto ezibhlungu njengalezi sizibonile. Whatever bafowethu, iright into enenza noma iwrong asicabangeni.
Kodwa umnumzana Oscar Bhekumuzi odabuka eZimbabwe ohlala kule South Africa uthi ubugebengu abukhethi mhlobo.
Ubugebengu abukhona everywhere. Bakhona ama South Africans akagqekeza igold eZimbabwe ehamba nabantu baseZimbabwe. So ubugebengu buhlangana abantu baseZimbabwe nabantu base South Africa. Akukho umuntu waseZimbabwe oze la ephethe isibhamu.
Umnumzana Mbuso Mhlanga olamaphepha akhondileyo ukusebenza lokuhlala kule South Africa uthi usubana ukuba sebezondwa izizalwane zakule South Africa.
I-crime asiyikhondona abaningi kodwa bakhona sibili abafowethu abagangileyo abasuka lapho abasuka khona bezokwenza i-crime. Into esikhona nje eSouth Africa yile eyokuthi ngesintu kuthiwa zonelwa mvuyinye. So laba abasonelayo sebewonele wonke umuntu, nomuntu right nomuntu wrong, sekuyinto eyi-one. And right now ama-South Africa singabasoli njalo ngoba vele ma ungabheka into esiyenziwe yithi ama-foreigners amaningi is too much. Abanye badayisa amadrugs, siyabazi, abanye bantshontsha, babulala abantu, bahijacka izimoto. Angazi le cash in transit ukuthi amaZimbabweans amangaka involved or it involves all nations, ngoba kuyatholakala kunase beButswana, kutholakale kunabe South Africa. Sokumele ukuthi abantu abanye njengami sengicabanga khona ukuthi ngilungise nje ngibuyele khona le ekhaya kunangenye indlela ngoba angisoze ngifuna ukuthi ngize ngibulawe ukuthi ngise South Africa. Asifunakali, that's the bottom line. Whether une permit or awuna permit sekufana.
Umhlanga uthi izizalwane zakho leZimbabwe sezidudulwa lakwamanye amazwe. Uthi uDlamini kusobala ukuba usekelwa iziphathamandla zikahulumende kwakwele South Africa.
Nabo uBotswana sebefollowa into edudula. So it's like vele sesidudulwa yonke indawo. Dudula abantu abaningi bangayisola bathi lumfana. That boy cannot just act by himself like that. And igovernment eSouth Africa mayivele inesifiso sokumstopa, they would have stopped him long time ago. They are not ngoba umfana lona uyifront yama big guys abaku government and it's known ukuthi he is being bailed out by abantu abaningi abathile. So that boy will not stop and kuya phambili. Into yangona is going to grow such that vele ekugcineni all of us will just have to be forced to leave this place ngoba sizoba sesibulawa and kuzokuba kunalento ukuthi abakhulu abaphethi ilizwe bazabe belokhu bethi no we don't want this, hey this is illegal, yet they know pretty well ukuthi yibo abanikazi bento yona le. So lana nje asitelwa ngeqiniso, angazi kumbe bayesaba izanu or bayesaba iZimbabwe.
Kuyaxokozela kwele South Africa kulandela ukubulawa kuka Elvis Nyathi izizalwane zakwele South Africa ezazidinga izigebengu. Unyathi wayehlala e-Deep Sloot njalo ongcwatshwe eZimbabwe ngeviki ephelileyo wayezisebenzela ezindlini zabantu kwele South Africa. Okwamanje uqhubekela phambili umkhankaso we-Operation Dudula kwele South Africa. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizosiphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezwela kwamanye amazwe ngamafitshane. Bavota abantu kwele France ngokumngilana khona uMongameli Emmanuel Macron londelana labantu abenza udlakela lobandlululo unkosikazi Marine Le Pen osekela njalo umkhokeli wakwele Russia uMnumzana Vladimir Putin uzonqoba kukhetho lolu uzakwenza kube le nguquko ngendlela akhangelana ngayo nabanye abakhokeli bamanye amazwe. Umongameli Volodymyr Zelensky wakwele Ukraine uthi ukhangelele ukuba iziphathamandla zakwele Melika ezithekelela lelo lizwe zizamnika izikhali zokulwisana lele Russia elibomba ngamandla emadolobheni atshiyeneyo. Umphathintambo wakwele iMelika obona ngezomvikela uMnumzana Lloyd Austin noMnumzana Anthony Blinken ophethe uhlangothi olubona ngokudlelana nabanye amazwe bakhangelelwe ukuba bazakhuluma laye ngodaba lolu. Sokule nyanga ezimbili ele Russia lahlasela ele Ukraine lisithi kalifuni libe yingxenye ye-North Atlantic Treaty Organization kumbe iNATO. Kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namntu sixoxa lomnumzana Elijah Singene Mpofu ohlala eNkayi esabeleni seMatabeleland North ngokubhekane loZulu.
Senganamasiko wenziwe manje ngelo baba mkhulu babelobola usenzi
ngalesi isikhathi somnyaka kungu-April kunje kungumnyaka olokudla ngabe abantu bayaphithizela emasimini bayataka umumbu omunye sebehluba sebegiga idibule kodwa akunjalo kuthulisekile kuthe zwi ngenxa yokuthi izulu kalinanga kuhle kulendlala embi. Ukuze ubone sibili ukuthi kulendlala embi ngitsho lanxa ungena emakhaya bekufanele ukhathezi nxa ungena emakhaya ubone igodi lezibi ligcwele amakhasi emfe ligcwele amakhasi omumbu kunye lama lengebhezi zamakhabe lanxa uhamba ezindaweni lapha ezindleleni ukuthi ngabe uyawabona amakhasi emfe lanxa ufika lapho kubuthana khona abantu ngengaba laphana bahlangene kuthange siya kwenza i-reverting ye yama collaborators angizanga ngibone ngitsho lo yedwa umuntu othwele ihlanga lemfe kumbe okhulula umumbu ophekwe ewudla njengomphako. Lokhu kubonisa sobala ukuthi umnyaka lo mubi okungazake kubonwe.
Kubi kakhulu siyakuzwa Mpofu. Qhubekela phambili baba.
Kufanele ukuthi nxa sekusiyafika oJune the earliest kufanele uhulumende abe sezamile imizamo yokuthi anike abantu ukudla kumbe inhlanganiso ezimele zingenele zisize abantu to the earliest ngujune the latest ngujulayi. Ungabona kufika ujulayi lokhu kungangenzakalanga kuzaba nzima emakhaya mangoye uyabe selala eziko zonke insuku mubi lumnyaka okubonisa obali ukuthi indlala le inkulu bekuthi nxa kusiyathengwa ezitolo lapha ngoba imali kayibonakali amasepa, amachugela, lezinye nje izindiye zangkhaya. Abantu bebethenga ngamabele. Bebethenga ngawo umumbu, bebelawo abanye kumnyaka ophelileyo. Ubona ukuthi nxa usiyafika ezitolo lapha kule sitolo esebhumala phansi, okuthiwa kukondotshelana. Bekugcwele isitolo msakhona umumbu pam. Lalaphana kwesakokombane esika Shepherd. Bekugcwele kuthe kodwa khathesi ungahamba kakusela ngitsho sebe uthenge wonke abantu laba abalezimali zabo. Kubonisa sobali ukuthi akulalutho emasimini. Kodwa-ke hhayi enkomeni ezifuyweni kungcono ngoba belisina nje khathesi hhayi ukudla kwenkomo kukhona la manzi akhona emadamini ethu wonala esihamba sivala izifudlana esihamba sivala imigilo sizama ukuthi sigcine amanzi ezifuyo zethu. Nxa usiya laphana kuward 10 kule ndoda laphana ethiwa nguGewu Ndlovu ile damu layo khonapho eyaligebhayo incediswa ngabantu ligcwele lithe phama ubuye futhi ngapha komaluba village kule ndoda kusobhuku Filimon kule ndoda ethiwa nguwilinet impumfo kamemezi la idalo ligcweleka phambi ubuye ngapha kusobhuku zebloni kukuwad 11 kosivali kule damu lapha esilibuya sithi kukhona nelina ligcwela lithule phezwi kuboniswa obalo ukuthi hayi ezifuyweni kulobubelo lokho engikukhulumayo kuliqiniso ngoward 11 ngoward 10 loward 12 nxa okukulamaward kuyikho okukwamanye amaward enkaye kunzima lonyaka kumele ukuthi uhulumende abophe ziqine nxa kunganjalo abantu bazaba sebunzimeni bendlala obubuhlungu
Senana masiva we senziwe manje ngelo baba mkhulu babe lobola usenzi
sike sizwe ezokholo lesikristu silonto kwamele komo
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngwentungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphatheleni mfundisi
sibingelelane bazalwana abathandekayo ngalolu suku lwanamhlanje sisanda kuphuma emkhosini wePhasika angazi ke ukuthi leli phasika lalonyaka ledlule njani kuwe yebo kambe abanye lokuthi iphasika liyini abaqedisisi kodwa ungasenani balutshwane abantu abangaziyo ukuthi iphasika liyini ake sizwe ke ilizwi lethu lanamhlanje esizakhumbuzana ngalo sizalithola encwadini yokuloba womvangeli uLuka ichapter 24 isahluko samashumi amabili lane indima eyodwa nje ekulesihlokwana esithi ukuzibonakalisa kukaJesu kubafundi bonke ivesi ngelamashumi amathathu lesithupha verse 36 kufundeka kanje besakhuluma lokho yena uqobo wemaphakathi kwabo wathi kubo ukuthula makube kini na ukuthula makube kini na ilizwi leli likhuluma ngabantu ababe lokhu bebabaza isehlakalo esephasika sokubethelwa lokuvuka kukaJesu. Lokhu kubonisa ukuthi kungaba lesehlakalo phakathi komphakathi abantu kabayekeli ukukhuluma ngakho. Kuvele kumele kube njalo ngoba angithi into iyabiyenzeka le phakathi kwabo emehlweni abo yokunye bekuzwa ngendlebe zabo. Ilizwi lithi ke laba ababesaqoqa ngabafundi bakaJesu laba ababeqoqa ngokuthi kambe lokhu esasikuzwile ikho yini abanye bevuma abanye bephika abanye bengezwakali bengaqedakali ukuthi bathini ungayibala usedla usiyaphansi uzafica ukuthi yilapho ke uJesu acina esebajengisa amanxeba akhe ukuthi ngempela nguye lo owayebethelwe esiphambanweni kodwa ayisikho ke engifuna ukuthi sikunanzelele lapho engithanda sikunanzelele ukuthi nxa singumndeni sihleli sikhuluma kunenge esikukhulumayo okunye siyakukholwa thina esiyabe silalele lanalo okhulumayo okunye uyabe kukholwa kodwa okunye sazi ukuthi kayisikho kodwa ke ezinye inkulumo engifuna sizikhangele zinkulumo ezingakhiyo eziletha ingxabano phakathi komndeni abantu bayakhuluma ingabe yini abanye bakhuluma bephule inhliziyo zabanye abomndeni bengananzelele ukuthi sebesephula inhliziyo zabanye eminye imindeni ize yaziwe ngokuthi imindeni yokuxabana abanye baze bafukelane lejoyi ukuthi asoze bafa bakhulumisana ngobana ingxoxo zabo kazakhi ngezokuxabana kulapho ke kunjalo ke kulokuxabana khona lokho kulokungazwisisani kulokungakhethi amabala lamagama lapho uJesu athutsha khona phakathi kwemulathi ukuthula makube kini na imindeni obaba labo mama labantwana labo makhelwane lezihlobo labangani badinga ukuthula yebo kambe ziningi izinto ezingabangela ukuxozela emndenini okungakhulunywa ngazo kodwa esikukhulekela ukuthi ngakube lokuthula lase ukukhulumeni abantu bakhulumisane kahle lewuJesu uthi imindeni yonke kayibe lokuthula khangela amagama wakhulumayo ucabanga ukuthi kambe nxa uJesu engathutsha angathini ngalokho okukhulumayo ilizwi elikhulu yikuthi ukuthula makube kini na lami ngitsho njalo ngithi ukuthula makube kini na sikhulekeni baba thixo asicela okuningi namhlanje sicela ukuthula okuvela ngakuwe emndenini yethu amen
bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamile inkomo
siyabonga kakhulu untungamile inkomo ungadinwa lakusasa Wozabacha sixoxa losakhulayo uRivonia Ncube okhangelwe ukuba uzabhadeka embukisweni weZimbabwe International Trade Fair.
Wozabacha namhla sixoxa losakhulayo uRivonia Ncube okhangelwe ukuba uza kuya embukisweni weZimbabwe International Trade Fair lapho zabukisa khona akubumbayo okugoqela imigano yemdaka. Akusizwe uRivonia ekhuluma ngodaba lolu.
Izalo kombimba waDithembulili Mawesi ngenza iportal ukubumba izithi ngifundiswa ngobaba uthi Big Animal Sibanjana Junior ngikhethe iPlan International ukumela iproject yethu leset ngiya eZimbabwe Trade Fair ngiyobukisa imisebenzi yami yezandla ngibonge ubaba uthi Big Animal Sibanjana Junior ngothando lokusibekezelela ngiyabonga
sixoxe njalo lo Zivania Sibanda owaziwa kakhulu ngegama elithi The Big Animal Sibanjana Junior.
Ngithanda ukubingelela isizwe sonke, iZimbabwe yonke kumele umhlaba wonke. Ngibingelela ngoba Sibanjana umntwana u The Big Animal ocula leqembu lempi yosindiso kodwa ke ibhizi futhi ngama projects abantwana engilethemba lokuthi njengoba namhlanje lisizwa ngikhuluma lapha sile ndlela yokuthi silomntwana okhethiwe ukuthi ahambe ayimelela iproject yethu e Trade Fair. Iproject yokubumba ngezokudweba babumba izitsha amatipoti amacups noma ngithi imigano bengabantwana mpela abahlakaniphileyo silomntwana osukayo nje esiya kobulawayo e Trade Fair othiwa nguRivonia Ncube osengumntwana osengani usebona lapha aya khona engikhuluma nje engumntwana oselezinto eziningi esezithe wazidayisa kumuntu wazithengisa wathola inzuzo kizo Sicela kakhulu ukuthi sengathi lingasipha lathi indlela yokuphila. Ngikhuluma nje umntwana ozasuka ngolwesibili esiya eZimbabwe Trade Fair kobulawayo.
Lo ngumnumzana Zephania Sibanda owaziwa kakhulu ngegama elithi The Big Animal Sibanjana Junior. Besixoxa laye esesigabeni sempimba esobelweni seMathebeleland South. Wenzemidlalo uyakhala umsekelo weqembu le-Islanders Football Club uLindani Gabazela Hade Benkala otshaywe ngamapolisa izolo ezihlabane.
Kuvuka umsindo eboreni saphuma estadium amapolisa esejikijela iTS Moko sabaleka saye town sesetown sesizama ukudingana ukuthi sihlangane sithole i-transport sisuke etown amapolisa abuya so mina vele bekulowo mzala wami 11 ngeqele emuva kulot box bayabuya amapolisa lana e-about 6 bahle baqalisa ukuntshama phakathi kwelot box bengihamba lo namfana bamdonsela phansi bamtshaya bakumzala la kubaqala kumtshaya kungelamsindo kungelani because into that senzakala bese betshaya wonke umuntu ogqoke iskipe esiyi black and white because abanye batshayele ko chicken yini abanye batshayelwa ko okay hayi into yakhona yazivele ibe zima kulenye imoto abathi iquantum abajikele itear gas phakathi kwalo ukuthi abantu behle baphume phandle babatshaye kuhle because beqala banijikijele nge tear smoke ngesikhathi selihitshiwe sebelitshaya kamapolisa kungelamsindo kungelani
ulimele kanganani akusitshele sibili ukuthi uzwa njani?
Ah, ngilimele sibili ngoba ngithungwe 7 stitches. Ngilimele sibili, ngilimele. Plus lo mzimba wonke vele ugcwele ama bruises.
Sikhuluma lapha uthelo lethu lamhlanje. Wole balisa yo
ukufayina u